Siyalambulela la emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 23 Mbimbitho 2016 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela imoyeni ngenjabulo enkulu nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Dada kuze kube nini nalokho enhlupheka ngoba mina ngisela umuntu oncedisa empilweni nami. Sakuna mfisa ukuncedisa abantu babona ukuthi bangaya esikolo bangakwazi ukudla bakwazi ukuhlala lapho kuhle khona ngoba okwakhathe sina ngumuntu ohluphekayo kwaqiniswa angisebenzi.
Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo ababahlukumezayo, iningi labo kungabalunga ebandla leZANU-PF.
Baningi abantu bakithi abalobayayo belobela enyanga ezandleni zikaparents uShiri lo. Kodwa bonke lokho bekhomandwa nguye yena umnankagu owayephethe i-state security, abantu babedobha abantu ezindlini ebusuku. Umuntu owonayo sibili okwaziwayo umnankagu nge-state security.
Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZipra bathi kusobala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphathekwa kabanzi kumbhuqazwe weGugurawundi. Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselela inotho yeZimbabwe ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa emsakazweni we Studio 7. Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo abahlukumezayo, iningi labo kungamalunga ebandla leZANU-PF besithi bona ngoba ukujeziswa kwabo ngokubotshwa kungabasuthisi njalo abanye babo kababotshwanga lokubotshwa. Intatheli zindaba yethu uMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Unkosikazi Agnes Ncube waseGugwe eveza ubuhlungu bakhe lapho elandisa phezu kokwenzakala kundodana yakhe eyazalwa inye eyabulawa ngocuku ngamalunga eZANU-PF. La manje kungaziwa ukuba abambulalayo bamngcwaba ngapi, efela kuba lilunga lebandla eliphikisayo leMDCT. Abaphathwa kubi kuzihlakalo zokuhlukuluzwa ngendlela ezehlukeneyo balandise okwabehlelayo emhlanganweni oqoqwe ngabe National Transitional Justice Working Group in Zimbabwe ukwandulela ukuqakathekiswa kosuku lokunanza ukulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele olwe International Day for the Right to Truth Concerning Gross Human Rights Violations and for the Dignity of Victims lukamhlaka 24 Mbimbitho. Unkosikazi Ncube uthi lokhe ebuhlungu njalo akanelisi ukuzisebenzela njengoba laye wachaywa walinyazwa kabuhlungu wakhumuka lamazinyo.
Andamntwana labazukulu abathathu impilo mazini ami nganikulo muntu ongithengela amazinyo izani ngenzelani ingenzelani zami yanje yambulale umntwana.
Omunye wabalandise ubunzima abhekane labo ngemva kokubulawelwa umkakhe Khosi Yadzwa ngunkosikazi Sithandekile Ncube, yena uthi umkakhe wabulawa ngomunye wamapholisa engelacala ayelidalile.
Dada kuze kube nini nalokho enhlupheka ngoba mina ngisela muntu oncedisa empilweni nami. Sakuna mfisa ukuncedisa abantu babona ukuthi bangaya esikolo bangakwazi ukudla bakwazi ukuhlala lapho kuhle khona ngoba okwakhathe sina ngumuntu ohluphekayo kwaqiniswa angisebenzi. Ukuthi ngingayitshaya ukuthi ngenze ukuthi ukuzimali kwangikhona akukwani lutho ucina ucabanga ngicabanga ngayisiyo ezambulalisa kube kwento mina ngathiwa ngingumuntu oright.
Umqondisi wenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum ephatheka kumisebenzi yokutholisa uZulu usizo lwamagqwetha uMnumzana Lloyd Kuveya uchaze lumhlangano walamhla njengendlela yokusungula uhambo lokuphathisa abahlukunyezwayo laba ukupholisa amanxeba abo. UKuveya ethi kuyindlela njalo yokuphathisana labe Human Rights Commission kunhlelo zabo zokudingisisa okwenzakalayo ukuze kungaze waphinda kube khona kwelizayo zixazululwe lezo ndaba bagwetshwe abagwetshwayo kuthi nxa kuvuma bahlawulwe abahlukuluzwayo. abaqoqela umhlangano bathi bakubone kufanele batholise abahlukuluzwayo laba ithuba lokuba balandise bona ngokwabo inhlungu abahlangana lazo ngaleso sikhathi lokuthi batsho lezo nkinga abalokhe bebhekane lazo ngendlela yokubaphathisa ekuthini babhodle lanxa kungelula ukuwapholisa lawo manxeba kanye lokuzikhohlwa izehlakalo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Abalwa impi enkululeko bekuvuyo lezibra bathi kusobala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe mnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kabanzi ngumbhuqazwe wegugurawundi njalo wethula amazwi kaningi etshotshozela ukubulawa kwabantu besigaba seMidlands leMathabeleland libutho le-5th Brigade. Ngakho-ke bathi akulandlela Mnangagwa angaphika lokhu ngoba kulobu fakazi bamazwi akhe obukhona emaphephandabeni afana le-Chronicle lapha ayekhuluma edolobheni le-Folosi ngomnyaka ka-1983. Udaba lolu luqale ngomvulo lapho Mnangagwa aphike khona imbiko esebhukwini likamnumzana David Coulthard ethi watshela umhlangano eMathabeleland North ngo-1983 ukuthi ama-dissident ayengamahu ayemele abulawe aqedwe kanye labantu ababewasekela. Kodwa abufakazi bephephandaba le-Chronicle elalotshwa mhla ka-5 ngombimbitho ngo-1983 buveza sobala ukuthi ngempela wawatsho amazwi la umnumzana Mnangagwa. Umnumzana Coulthard yena uthi uma uthi uyama ngamazwi akhe. Ongumhleli wephephandaba le-The Chronicle ngaleso sikhathi umnumzana Jeff Nyarota laye wethule amazwi namhla esithi akulandlela Mnangagwa angalandula imbiko le. Owalwa impi yenkululeko ekuzipra umnumzana Moses Mzilandlovu uthi izandla zikamnumzana Mnangagwa zibomvu gebhu ngegazi labantu besigaba seMathabeleland lese-Midlands.
Kusobala ukuthi abantu laba bayasazi isono sabo ebantwini beMathabeleland. Yikho ukuzama nje ukulandula ukuthi njengokubana bengabakhokheli belizwe, yikuzama ukuthi isenzo lesi esenzakala lapha sapho kwenzakala nje kungala muntu osenzayo. Ngoba nxa elandula uthi yena kwenziwa ngubani? Abafazi abadlwengulwayo, abantwana abasala bengalaboyisa abangabaziyo, le mizi yabantu yatshiswayo, nempahla zatshontshwayo, neempahla zamasiko ezatshontshwayo, konke lokhu nxa sikuhlanganisa kachase phela ukuthi kwenziwa ngubani. Nxa wayekhokhela engomunye wabakhokheli bakahulumende, atsho ukuthi uhulumende wakhe uthi kwenziwa ngubani. Njalo nxa sithi yona elandula ukuthi yena zange akuthola amagama, ngatsho ukuthi kwathiwa mbani. Ngatsho nokuthi amagama akhulunywa edabayenzi 150 Brigade isenza i-Passout Parade, kwabatshela ukuthi bayebulala bonke abantu abangamalunga ezaphu ngubani. Ezi kwakhona lokhu kuningi akukhulumayo ngaphandle kokuthi kuthiwa abantu bakithi amathebeleni ngamahu. Kwathi khona abantu bayebulawa kahle kahle ngubani, ngoba wayekhona yena uMnangagwa abantu babesenza i-Passout Parade. Ngatsho ukuthi batshela ukuthi kahle kahle iziqondiso zathi sithini ngaphandle kwalokho engikuthoyo ukuthi yiko abakutshelwayo ukuthi baye eMathabeleland bayebulala wonke umuntu owayesempini, wonke umuntu olilunga lezaphu, wonke umuntu ehlobo lisiphe egoli, into engathiyi muntu khona eMathabeleland.
Ungobani baba Mzila ongabaqamba uthi yizo ingqungquthela ezaphehla igugrawundi ezaphatheka kulumbhuqazwe abaphilayo okwamanje la sebasitshiyayo ongathanda ukubona bejeziswa?
Ngibala yena owayebusa ngaleso sikhathi engu-Prime Minister umnumzana uRobert Mugabe, yena u-Emmerson Mnangagwa owayengu-minister, mbala uSydney Sekeramaya owayengu-minister, ngibala u-Prince Shiri owayengu-commander wegugurawundi, ngibala u-Innocent Nkala lo-Herbert Ushekunze, ngabantu abaphendla into yegugurawundi babuya basenza leso siga bakhokhela. Ngikhangela umuntu owayengu-commander we-National Army yeZimbabwe uSolomon Mjuru osowafayo.
Alo-ke ngumnumzana Moses Mzilandlovu owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra njalo owayengumphathintambo obona ngokukhumisana umlotha phansi kukahulumende womanyano owawubunjwe ngamacele e-MDC womabili lele ZANU-PF. Amazwi kamnumzana Mzilandlovu agcizelelwe ngomunye njalo laye owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra umnumzana Max Mkandla.
Mnangagwa ulecala elikhulu thina soze sikhohlwe sizamxolela umuntu uyaxolelwa kodwa asikhohlwa yiyo ispirit esilayo abantu bebathibeleni aso bantu labana badinga ukuthi khona nabo beyibulala hayi babulala bani ngoba kulabantu phela ababeshonile babethethe emathebeleleni kulabantwana abathathwa ngamashona ngale lathi amandibele sathatha abeshonile so umuntu wonke lapha waselwa yiliqiniso elikhona kodwa ke umuntu angazabalekela icala lakhe gaxolise into ayenzayo kwakuyibuntwana ngathi yena kwakuyibuntwana ngangazathi yena hayi ngakwazi lokhu azengibe lesandla kukho pho ke waba lesandla kukho ngubani wayehlala umnankagwalana lowosidini sekramayi kukomithi yona liyana eyiyo eyayikhangela uhlelo lwegugrawund yayona eyayithiwa yi-crack force by then iqalisa ngangisesekhona ngu-an yayi-crack force besiyatrainele inyanga so baningi abantu bakithi abalobayayo belobela enyanga ezandleni zikaparents ushiri lo kodwa bonke lokho bekhomandwa nguye yena umnankaga wayephethe i-state security abantu babedobha abantu ezindlini ebusuku umuntu owonayo sibili okwaziwayo ngumnankagwa nge-state security ngesitho i-CIO
abanye abakuzana u-PF abaphikisana lo mnankagwa bayahleka bayathokoza bathi sokumtholile kodwa abanye bathi abantu labo bayakhohlwa ukuthi umnankagwa wayesebenzela umgabe umgabe yena lo abathi bayamsapota bayamsekela nguyingqungquthela egugurawundi akunjalo na
hayi umnankagwa wayesebenzela yena ngoba laye wayekhethwe nguye phelo engu-prime minister ukuthi khona lwane ebambelo luyani ugatsha omunye ebambelo luyani ugatsha kodwa kukhona sibili okugcwalayo ukuthi abathokozeleli kuphela umnankagwa ukuthi khona sokumbambile laye wonke umuntu olaphana osefuna i-position bathi beshift ama-goals abo besuke kumnankagwa bayangenela yena umgabe kakhesi so kukhona laphana ukuthi kakusela structure se-political party ngamandlwana abantwana umntwana laye uyakwanisa ukuthi ethi yena namhlanje ngubaba ezakhelo doli bakhe ngale yiso isimo sesikhona kuzana
lo ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra obexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo weStudio 7 ekwabulawayo.
Bangibiza sikhwica imfundo ngoba sebengibona sengifunde ngaze ngakhwica imfundo kodwa izolo ubabamkhulu uthe ngimyenzele isikei sangikhwica amfundo awufundanga.
Hehe sokunzima manje enkundleni yomncithizano wenkondlo ku Studio 7 hambani liyezibonela ekhasini lethu ele Facebook.
Wecwala wecwala kanti wavela ngapha umuntu owangudalayo wasona kanti vele ngubani owangudalayo wecwala wecwala.
Qhawe lamaqhawe nkunzi eyabhonga kwezwakala ngilandi le Melika thole likanyongolo silwane samahlathi eZimbabwe ngeke sakukhohlwa
ilala yifenya ubutho nguwe ntofo ntofo ngiphupha isemazweni nemazulwini nguwe ntofo ntofo
ngena lawe uzitholele umvuzo siyahulula ngapha ku Studio 7 ozathola ama like amaningi nguye othola umvuzo omkhulu we radio esebenzisa amandla awelanga awesola ukungena nje kumncintiswano uyathola umvuzo kuthi ungathola ama like amaningi uthole umvuzo omkhulu lingakhohlwa ukutshela izihlobo labangane ukwenza like ikhasi le VOA indebele ku Facebook.
Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselelwa komnotho welizwe leZimbabwe ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Umsekeli kamongameli umnumzana Emerson Mnankagwa utshelela umhlangano owelangeli lodwa owe-Minex 2016 owenzelwe eHarare lamhlanje ukuba ezokwenjwa zingaqutshwa kakuhle zilosekelo oluzwayo njalo kulokusebenzelana le misebenzi yezokulima zilakho ukuvuselela umnotho welizwe ikakhulu kungalungisiswa izinto ezidingakalayo zithengiselwe phandle kwelizwe kulokuthengisela ezenjiweyo zinjalo. umsekeli kamphathi intambo wezemigodi umnumzana Fred Moyo wazise lumhlangano ukuba qathekile ukuba abembi abasicathulayo baphathiswe ethi sebethole imichina evela kwele China ezanikezwa izabelo ezijeneze lizwe ethi kodwa ibuya njengesikwelete esizamele sibuyiselwe. Umnumzana Wayne Williams wenhlanganiso ye-Yagden Engineering uthi balomchina olungele abembi abasacathulayo ikakhulu abaphatheka kwezokwenjiwa kwegolide ongaphathisa ukuba imisebenzi le ithuthukiswe.
This machine you don't need to bolt it down, it's easy to move and we've thought that
singathi umchina lo uchiphila uduli kakhulu njalo ulako ukuthwala kalula abembi begolide balako ukubambana bewuthenge bendawonye kundawo abakhiyo njalo sibe sisebenzelana labezimbabwe minus federation lohulumende kwezimbabwe ukuthi kuloku kuphumelele.
Umnangagwa uthe uhulumende uyabusola kakhulu ubudlwangudlwangu kwabanye abakulumsebenzi obenza ukuba ilizwe lingatholi inzuzo enhle ethi le mali okumele ize esiphaleni selizwe ayibonwa. Kuthi leyo ethunyezwa izizalwane zeZimbabwe ezisemazweni achiyeneyo eziyisebenzela kanzima yedlula etholwa elizweni ivela kumisebenzi yemigodi emva okuchiyeneyo. Ngakho ke sokudingakala ukuba umthetho wezokwembiwa Oil Mining Act osugugile okwamanje ulungisiswe ngesiphangiphangi ukuze uphathise kulolu daba. Lumhlangano ungenwe ngamankampani ezemigodi amakhulu afana le Mimosa, Zimplants, Wange Colliery labe migodi abasacathulayo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, la ku shortwave 4930, 12080, la ku 15775 kHz. Lila konjalo kusithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voaindebele.com. Ikheli ethi njalo www.voaindebele.com.
Isizalane zeZimbabwe esihlala kwele Botswana zithi zisekela imizamo kahulumende wabo yokukhulumisana lomakhelwane ukuthi amise isijeziso semvubu ngoba kulihlazo ukuthela umuntu omdala imvubu. Kodwa abeBotswana bathi isijeziso lesi siqondile ngoba sebediniwe ngamacala adalwa ngabeZimbabwe. Okunenga sikuzweni kuntatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya esethulela lolu daba eseHaberoni kwele Botswana.
AbeZimbabwe bathi kuyayangisa ukuthi umuntu omdala athelwe imvubu uma itholakala ephambanisile. Bathi noma nje bezwisisa ukuthi kumele kube lenyathela elithathwa uma umuntu edale icale ukunqunula umuntu omdala umthele imvubu kwehlisa isithunzi. Umnumzana Alfios Banda uthi yena esanda kufika eBotswana wakwathelwa imvubu ngakho uyakwazi ukuthi ayisiyonto enhle.
Into yakwele Botswana leyo ukuthi bachaya abantu ngemvubu ngenxa yokweqa iborder ayisonto enhle. Kungaba ngcono ukuthi bedipote abantu than ukuchaya abantu ngemvubu.
Kukanti umnumzana Mnqobi Ndlovu uthi zinenge indlela uhulumeni weBotswana angajezisa ngayo izephulamthetho. Ethi ngalezi nsuku inengi ligula imikhuhlane etshiyeneyo ukuchaya umuntu kungadala umonakalo omkhulu.
Mina ngicabanga ukuthi i-government yeBotswana kumele ibe namanye ama-alternatives okuchezisa abantu kulokuthi umuntu ebechaywa ngemvubu. Kanti ukuthi kulezi nsuku abantu bayagula kule mikhuhlane le ekhona kulezi nsuku ukuthi umuntu umtshaya khonapho kusozobekwazi ukuthi kugcina kusenzakalani.
Omunye umnumzana Jeffrey Mando yena uthi abeZimbabwe yibo labo abazokhela amalahle ngokweqa umthetho.
Kambe shuwa ungathi ungumuntu emzini ufike emzini kwenye indoda ubuze ukuthi hayi lokhu angikuthandi yiko sokusenzakala ke. Thina sicevele umthetho wawo bevele kuthiwa umuntu engawona uzahambiswa enduneni etshayo. Kuvele kungumdala wabo. Asihlonipheni umdala wabo siphile njengobana bona bephila. Kanti vele thina sikuthatha ngaphi singafika lapha siwone thina singabantu bemzini.
OweBotswana umnumzana Kilelibo Hailey Mathebu uthi kuqakathekile ukugcina isiko lokuthela imvubu ngoba abeZimbabwe beyandile ukudala amacala.
Mina ngibona umthetho ukuthi umuntu achaye nxa eyonile ngibona kungcono than ukuthi ahambiswe ejele ngoba angahambe ejele kakhulu nganga kodwa angachaywa angeke ephinde futhi abuyele izinto lezo kodwa angikwazi ukuthi kumbe umthetho olungile but eBotswana siyawulindelela.
uhulumende weZimbabwe uthi uzamile kodwa wehluleka uncenga weBotswana ukuthi ayekele isijeziso sokuthela abantu abadala imvubu abatholakala belamacala angalasisindo kanye labeqa umngcelo okungekho emthethweni bajeziswa ngokuthela imvubu kodwa omama abantwana kanye labesilisa baleminyaka engaphezu kwamashumi amane abasitholile isijeziso. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngisabonga leBotswana.
Go Studio 7 Live Talk lamhlanje sikhangela ukusebenza kwamankampani akwamanye amazwe eZimbabwe phansi komthetho we-indigenization. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Lingali tshona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu. Igama lami nguChris Gande, sidibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomfundisi Ray Motsi, sihlaziya udaba lokubana abezokholo baphathisa njani ngani uZulu weZimbabwe ngesikhathi lesi umumo wezomnotho kunye lowezombusazwe uSumi Manzonzo. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo lwethu, ngikubingelela njani?
Siyabonga, hayi siphila kahle, sibona ngani uNkulunkulu uyasizela lapha especially koBulawayo.
Yes, siyabona ukubana ngesikhathi esedluleyo, ngesikhathi sabo Mrambatswina lokhu lezinye izikhathi ilina njengehlanganiso zokholo leyaliphathise abantu. Singathi kathe sikukhona inokwenziwa ngabezokholo ngesikhathi abantu bedubeka kangaka.
Kathe sibe singakayenda amalungiselelo, vele besingakhangelele ukuthi kungaba lokudubeka kwaluntu ngendlela abantu badubeka ngayo, ngoba besikhangelele ukuthi mhlawumbe izulu lizakhula ngesikhathi. Kodwa ke kungani vele kusithuzile sonke sika vele sesibona ukuthi khona abantu kabatholanga lutho emasimini, akula lutho kuwo meca, yikho akungani lathi kusijumile okwakathe sasikalungiselele lokuthi singasiza abantu njani.
Ezinye indubo ezifana lezombusazwe ke kukhona yini elikwenzayo ukuphathisa ikakhulu labo abaphatheke kwezombusazwe ngelizwi likaNkulunkulu lokunye kunjani?
Ilizwi likaNkulunkulu lihlala vele likhuthaza lona ngokwalo, ngoba ilizwi elinika ithemba ebantwini, ikakhulukazi labo bengelathemba. Kodwa ke kathesi besisakhulumisana labantu lokusiza abantu ukumemethekisa okumelana le-commission ekuhlukuluzwa koluntu, ukuthi kathi i-commission leyi i-commission yani, futhi umthetho ozamiswa ukuthi usetshenziswe kulolu hlelo umthetho bani. Sisamemethekisa lokhu ebantwini ukuthi abantu bakuzwisise, ukuthi nxa abantu sebefuna ukubuya even abona ama-commissioner, abantu baye sebekwazi ukuthi kuyinokwenzakalayo. Ngathi okwakathesi yikho okungani kusibambile kathesi.
Siyasibone kwesinye isikhathi abezokholo behlalisa phansi abezombusazwe ukuthi bazwane bakhumisane umlotha. Kukhona yini imizamo eliyenzayo okwamanje?
Okwamanje bekule nto e-commission eyihlungulwe singathi inyanga ezimbili ezizileleyo. Lama-commissiona angukona ekhona lapha silo Cyril Ndebele othimelayo futhi nguye okhokhelayo i-commission yangukona. So kathesi besisazama ukuthi simemethekise ulwazi oluhambelana le-commission yona leyo, le mthetho ozamiswa ukuthi ube nguye osebenziswayo ukuthi i-commission isebenze. Abantu abaningi ikakhulukazi oZulu abakwazi konke khonokho, yikho esikuzamayo ukuthi sikwenze kwakathesi.
Hayi, kwezwakala isikhathiso esingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Siyabonga balaleli, lisale kuhle.
Hayi, lathi sibongile, ubelelanga elihle.
Thank you, kulungile.
Lo ke bekungumfundisi Ray Motsi ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilala.
Lilalele emsakazweni we Studio 7 sisakaza sise Washington DC. Kwezemidlalo abeqembu leMighty Warriors bathi ikusasa yaleli qembu inhle loba nje ibhekane lenkinga yokungatholi usekelo lwemali. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ekhuluma ekupheleni komdlalo weqembu leMighty Warriors lele Tanzania ngesonto edluleyo, oweluleka abaqeqeshi beqembu leli uBerry Daka uthe uqakathekile ukuba amantombazana eZimbabwe ayale lokhu edlala ibhola langesikhathi lapha bengekho khona kuqembu lesizwe.
Amantombazana yethu ayatshengisela silula ukuthi bengahlala be-practice even benga-reki camp lapha babekhona be-practice ama-technical skills ukuze i-standard sabo sikhwele siye phezulu.
Iqembu leZimbabwe lidlulele kusigaba esilandelayo somncintiswano wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kwimidlalo ye-Africa Women Cup of Nations ngemva kokunqoba ele-Tanzania nge-3-2 nxa kuhlanganiswa impumela yemidlalo emibili edlalwe yilawa maqembu. Lokhu kutsho ukuba iqembu lama-Mighty Warriors lizadibana leqembu elimela ilizwe leZambia kwimidlalo emibili ngenyanga ezayo, njalo iqembu elizaphumelela lapho yilo elizathola ilungelo lokuyadlala kuma-finals azaqhutshelwa elizweni leCameroon ngenyanga kaLwezi. Umqeqeshi weqembu lama-Mighty Warriors uShadrack Mlawuzi uthi yena baza kwenza konke okusemandleni abo ukuba befinyelele ukuyadlala kumncintiswano we-Africa Women Cup of Nations.
Engakutsho ukuthi abasekeli bethu abakhayeli ukuthi sizaqhubeka siphakamisa iflag yelizwe phezulu ngoba i-technical team yami le-team yami singabantu labana esifuna ukuthi lathi sikhangelele phezulu.
Umdlalo wakuqala phakathi kweqembu leZimbabwe leZambia uza kuba khona phakathi kwamhla ziyi-9 lamhla zili-10 kunyanga kaMabasa, njalo uzadlalelwa kweleZambia. Owesibili uza kuba khona phakathi kwamhla zingama-22 lamhla zingama-24 kuyo njalo inyanga kaMabasa. Imvimbi yeqembu leMighty Warriors uNobuhle Majika uveze ithemba lokuba amaphupho abo kuyaphatheka kwimidlalo yokudinga intshantshi zezwekazi lase-Afrika azafezeka.
Yeah, next game yabe Zambia sifuna lakho ukusebenza as long nxa lokho sibambene sinjalo singamaMighty Warriors akulo kungasehluli.
Amantombazana adlala uqembu lamaMighty Warriors avele kumela edlala kwimidlalo yama-Olympics ngenyanga kaNcwabakazi, njalo konke lokhu bakwenza loba nje bengatholi usekelo lwemali. Abadlali beqembu leMighty Warriors baphiwe ithuba lokuyabona imuli zangakibo ngemva komdlalo wabo leqembu leTanzania, njalo bakhangelelwe ukubuthana njalo ngesonto ezayo. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
Hayi bakithi, isikhathi kasavumi ukuba nasiqhubeke sisonke, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwalamhlanje. Abahlukuluzwa ngendaba zombusazwe bathi bafuna inhlawulo evela kulabo ababahlukumezayo, iningi labo kungamalunga ebandla leZANU-PF. Abalwa impi yenkululeko bekuvuyo leZibra bathi kusobala ukuthi umsekeli kamongameli welizwe uMnumzana Emmerson Mnangagwa waphatheka kabanzi kumbhuqazwe weGugurawundi. Uhulumende uthi imisebenzi yezemigodi yiyo engaphathisa kakhulu ukuvuselelwa komnotho weZimbabwe ingaqutshwa kakuhle isebenzelana lezokulima. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa lingakhohlwa ukusithumela incwadi ye-email kukheli yethu ethi studio7@voanews.com. Loba i-text message kunombolo ezithi 1-202-465-0318. Siluqhiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gandet, lichiya ke ku-Studio 7 Live Talk. Lilala.